owake waba kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo, uchasisa ngokwethula kwale ripoti ugwalo ndaba olwe-Government Gazette.
Umongameli welizwe izolo mhlaka 20 February ufake isidingo sakhe sobumongameli ukuthi i-Dimension Report eyabhalwa iZEC yahamba ePhalamende yabuyela kumongameli. Izeki yasiyikholeka futhi yahambise i-last report isingumthetho welizwe, okusho ukuthi ama-boundary alapho abantu abavotela khona asetshintshile, asebhalwe kutsha. La mawadi abantu laba abavotela khona asebhalwe kutsha, ebhalwa ngendlela leyi efakwe ku-reported immigration. Okuqakathekileyo khathesi yikuthi uzulu wonke abekwazi ukuthi into sezitshintshile. So umthetho omusha ukuthi mhlawumbe ubuvotela constituency A uyakwenzukwezikwenzezini. So abantu abakhangele amabizo abo ukuthi anivele wona awele kuyiphi indawo, ukwenzela ukuthi nxa kufinekela ngalo khetho umuntu engalahleki ukuthi uyovotela ngabi.
Umoyo ukhuthaza amabandla ezombusa zokuba athathe ithuba leli ukuba afundise abantu lapho abazavotela khona. Umoyo uthi akula ngenye indlela ezakwenza ukuba ugwalo lolu luguqulwe sithi isingumthetho welizwe kuminyaka elithumi elandelayo.
Kwakathesi iripoti leyi ngazifake isidingo sikamongameli welizwe futhi ukuthi yiye sengumthetho welizwe okweminyaka engu-10 elandelayo, ngoba i-constitution yelizwe eyatho ukuthi every 10 years kulapho esenza khona i-delimitation ushintshe ama-boundary. Loba ingahambanga kuhle eyakho i-interest kumbe ufakwe endaweni wathi ungayifisi ulutshwane ongakwenza kathesi.
Ubona ngendaba zokhetho ku-Citizens Coalition for Change CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe kaliphiwanga ithuba lokungenisa izikhalazo zabo kuleyi ripoti.
Sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazula kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izekhe ama-boundaries zona lawa ahambise njani.
UMnumzana Witness Dube we-MDCT uthi njengebandla basaxwayisisa ukuba ugwalo lolu luthini.
Sikhangela nje singakajulisisi umbono i-delimitation leyi indlela enziwe ngayo, sibona ngathi izasinika uhlupho ngokuthi okuningi kade sifisa ukuthi kulungisisiwe akusale kuthiwanga.
Kodwa abezanu-PF bathi balungile ukuya kukhetho besithi kabasoli lutho ngogwalo lolu. Lokhu kuthiwo lilunga lebandla leli uMnumzana Munashe Mdutsa.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezimithiyo besithi izanu-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe. Salitshele ukuthi bafuna ukusigqila.
Ukuphuma ugwalo lolu kutsho ukuba umongameli Mnangagwa uselakho ukubeka ilanga lokuqhutshwa kokhetho ukuze amabandla wonke ezombusazwe aqale ukuqinisa imikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa. Mmele 27 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.